Okunye okwangikhona okukhulunyiweyo ukuthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe imihlangano hayi emathebhelelendi kuphela kumbe enkabazo kodwa abantu bemasingo kuqakathekile ukuthi bebekwazi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuqakathekile njalo ukuthi abantu befuqe ukuthi uhulumende amaqiniso wonke aphume kuqakathekile njalo ukuthi kuye kukhulunyiswa abantu ilizwe lonke libekwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okurongo njalo kuyinto wonke umuntu weZimbabwe atheke ngakho akufuze ukebe ingxenye yakho yokudinga isisombululo sakho kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube le National Museum yeGugurawonde kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo eliqakathekile kukhunjulwa umbhuqazwe kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi uma kusenziwa imikhosi enjengale kube labonozindaba bangaphandle kwelizwe i-foreign media kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi izinhla nganiso ezifuqa lolu daba iziphathiswe ngendlela ezitshiyetshiyeneyo okunye okuthiweyo ukuthi hayi iGugurawonde ingabe yenzakala emhlubulweni emandebeleni kodwa it's a national thing kuqakathekile ukuthi kube lezinhlelo ezingabe zisenziwa ngoba kulokhe kuhlezi kathesi umbulali ucatshe ngento yetribe umbulali ucatshe ngokuthi kube yinto yemathebheleleni kodwa kuqakathekile ukuthi kwazakala ukuthi umbulali ngohulumeni njalo labantu emashonaland kuqakathekile ukuthi bebe yingxenye yokulungisisa udaba lolo kwazokukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi different sectors and stakeholders bebe involved like i-academia etc etc
ngokubona kwakho ungathi imihlangano efana lale kukhona engakufeza ukuthi udaba lweGugurawonde lilungiswe
imihlangano leyi ngowami umbono ngibona ngazathi iqakathekile ngoba yonke into ukuthi kuze kufike lesi sibanga yimhlangano odisenziwa njalo ukuthi kuze kube kulokhe kubuya imbono emitsha new ideas lokuthi kwenziwe njani yimhlangano so imhlangano singazake sayidelela iqakathekile ukuthi ibanjwe iqakathekile ukuthi yenze izancedisa ukuthi sicine sifinde i-answer
ubona ingani uhulumende engakuvuma lokhu kungenzakala yini ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo kube le museum nazo zonke nje izinqumo ezibethiwe
eqinisweni kangikhangelezanga ukuthi ekuvume nje lula njengomuntu evuma umsebenzi kodwa kufuze ukuthi abantu bempressurize esibone isizathu zokuthi ukuze kube lokuthulela izweni kube lokwakha isizwe yokuthi sikuvume ukuthi sile mbali zethu ezingaqondanga sisihlukumezene singabantu abamnyama ngemva kokuthi athilize kodwa kade sesizama ukwakha isizwe kakathi khonokho kuqakathekile ngoba it's not about looking in the past kuphela but ukuthi izizwe ezizayo zibe kwazi ukuthi never again into enjalo yenzakala ungakhangela amazwe njengabo Rwanda amazwe amaningi akuvuma ukuthi hayi bantu sihlukumezele kodwa kasingazake sathi siyakhilize sitshiya abanye abahlukumeziweyo nabahlukumezileyo kuyadingakala ukuthi one day bekhangelane ebusweni bethi ndoda salimazana kodwa kuyini esingakwenza ndawonye ukuze sakhe ilizwe.